VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukelayo emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 31 kuNkwenkwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ekomiti yedale lephalamende ebona ngamandla athi kusobala ukuthi uhulumende sephelelwe ngumphako kudaba lokusilela kwamafutha ezimoda.
Kodwa kulokhu sizawese lwesi asiboni kulo mehluko. Now sesikhuluma labo namuhla bona bathi ifuel ikhona, bahlala nesipishiyeli khona. Namhlakathi okutsha sitshele khona ukuthi iproblem ukuthi kule problem ye-communication.
Ibandla lezaphu lithi kulamabhasi azathwala abantu kungelambadalo lamhlanje ebasa e-White City Stadium ukuyavalelisa umnumzana Dumiso Dabengwa ozabekwa entabazinduna kusasa.
Amabhasi wonke azasuka ngokota 7 e-City Hall ekonda eMpuma Township yahamba ethwala abantu yohambisa e-White City.
Lamhlanje silengxoxo lomhlabeleli olodumo owakwele South Africa uBongani Dlamini uDJ Bongz phela ocula i-house music. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amanye amalunga ekomiti yedale lephalamende ebona ngamandla kagesi e-Energy and Power Development athi kusobala ukuthi uhulumende kalamacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamafutha ezimota kulandela umhlangano wayo lomphathintambo kahulumende obona ngalolu daba umnumzana Fortune Chasi kanye losibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Manguja. Ababili laba bahlanganele komiti le ngaphambilini kombiko abawethule le idale lephalamende izolo lapho abaveze ukuthi ezinye izizathu ezibangela ukuswelakala kwamafutha ezimota imbiko yamanga lokungakhulumisani okucacileyo kwabaphathi ntambo kudaba lokuthengiswa kwamafutha i-supply chain. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomgcini isihlalo walikomiti umnumzana Joel Gabuza webandla leMDC.
Indaba sitshele zona siyazazi besivele bahlala aziyenzi mehluko kuloko kukhona vele kuground. Kuqala sihlangana lawo amajahara sekukabile sasihlangana lawo mhlaka 23 December basithembisa ukuthi by end of the 50th season ukuthi ukuthi konapho kuzola nje i-new year kwakufanele kufuyela ama-queues kungafila. Sasizohlangana lawo mhlaka 7 March basitshela njalo ukuthi hayi by end of March kuyabe kungafila ama-fuel queues. Kodwa kulokhu sibawese lwesi asiboni kulo mehluko. Now sesikhuluma labo namuhla bona bathi ifuel ikhona, bahlala nesipishiyeli khona. Namhlakathi okutsha sitshele khona ukuthi iproblem ukuthi kule problem ye-communication. Ya abantu sebesenza i-panic buying ngoba bezwa ngathi kumbe babona ngathi ifuel izakhwela intengo. So yikho sebesengathi wonke umuntu sethenga. But wonke umuntu okuground olemoti yakwazi ukuthi noma nje kungela panic buying leyo ayijovele abantu bengasela fuel, wonke umuntu usehamba ku-empty tank akusela lutho.
Kuyini eselikukhangelele okungayenza uhlupho lolu lube
ngakho? Angithi bathe wona kade sibabhadala imali ekwana 1 month akufanele akushotishile. Ukukhuluma kwakumangulo uthe usenza ama letters of credit akwanise ukuthenga i-fuel engasenelisa kose okwamaviki amathathu alandelayo. Sesizabona nje kumaviki lawa amathathu alandelayo ukuthi kuzaba lo mehluko yini ngoba utheni uqalise ukubhadala kusukela last week. Kodwa ngokwazi since last week ukwazi kwami la babo bonke abalezi muntu akukabi lo mehluko. Asazi kumbe ngeqiniso kuma asitshintshanga lawa ma-letter of credit kodwa ukhulume ngenombolo ezikwanisa ukuthi kuthe ithi yena ubhadale 153 million which is quite enough ukuthi kube le fuel eningi ezajova phose amaviki amadata alandelayo. So asikaboni mehluko ukuthi na ugrawund kufuna so ma credit note esifuna ukuba ku fuel abantu benzuzo ze fuel bingelayini bengalayini
yiwapha amacebo elintshele wona umnumzana Chase nomnumzana Mamo
okuqala besibuza ukuthi kathi kubangelwa yini ukuthi likhuluma izinto ezishiyane naloko kwenzakalayo ku-ground. Sanibuza njalo futhi kathi kungani vele lokulithengisa i-fuel ngamabhondi nothi naliyithenga nge-foreign currency. Sanibuza njalo ukuthi kathi sibona amagaraji amanye athengisa i-fuel nge-foreign currency abanye abavunyelwa. Kubangelwa yini khonokho? So yimbuzo esimbuze yona ukhanya layo impendulo sithi hayi khona ezadingisisa akakabikwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kahle kahle. And ububi wakhona ukuthi uminista laye umuntu osesemutsha ngithemba layo usadingisa ukuthi ezwe ukuthi ku-ground kumi njani.
Lanxa selikhulume lo mnumzana Mangudi alo mnumzana Chasi lokhu kungathembisi ukuthi isimo lesi sizaba ngcono sokuswelakala kwamafutha.
Singazi kwabanye bantu but ngokubone ngikubonileyo abantu bebuza imibuzo bekukhanya sekwala ukuthi akula muntu osuthisekayo. Hayi khona sizahlala senza ama-deliberations ibuzane ukuthi madoda libone njani but ngokukhuluma la ngemibuzo engiyibonile kuyakhanya ukuthi amalungu ephalamende awasuthiseki incazelo kade ziniwa amajaha. Kungani ngoba zibona ukuthi abala ncazelo esitshengisa ukuthi kahle kahle kuzoba le fuel izakwanela abantu bengesangeni kuma-queues.
Sikhuluma nje wona umumo wamafutha lawo efuel usunjani kanye lo wamagetsi.
Kathesi sokuwesi sokudlulisa amalawulo ngoba ngiyakutshela ukuthi kulezi suku kade zisedlula kukwanisa ukuthi ulayini iyephela uselayinini. Kathesi akusela la malayini ngoba umuntu wonke sefuna ifuel. Sepho ukuba kuyagcwala umgwaqo wokuthi vele ungasalayineki wonke umuntu ezefuna ukuba yinumber one kumbe ebe ne-chance yokutola ekwazi ukuthi akusele yini i-chance engayitola khona. Amalayini kathesi kasakwaniseki ukuthi abantu behlale bezinze elayinini. Abasela patience abantu.
Lo ke ngumnumzana Joel Gabuza umgcinisihlalo wekomiti ebona Energy and Power Development engowebandla le MDC ube khuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we Studio 7. Owake waba ngumeya wedolobho lakoBulawayo ngomunye wabafunda baze bahlala lomuyi umnumzana Dumiso Dabengwa kesizwe amazwi akhe.
Mina nginguJaffet Ndabeni Ncube umza wakhe kaDumiso Dabengwa. UDabengwa sizalwa sonke khona leManxele lentaba zinduna. Ngathi ngikustandard 4 mina engonya laphana mission yena kustandard 5. Silala uyise wayengiboarding master. Nilala lo Dumiso sisebenzisa icanseli lodwa sile ngubo zethu sidonsela ingosi kupholisa sithaba simangalisa. So that was 1951 akungitsheleke sikhule sonke senze konke saba sonke ku youth ye NDP kuzaphu waphuma ukuqalene weZambia ngamlandela lami yena wathumela eRussia khona le mina ngaye eCzechoslovakia ngiyafa awu bantu benkosi he intaba idilikile. Awukhosa ukucho sithi intaba idelikile usebenzele umuntu wenkosi. Yes, asimhambiseni ngokuthula okuhle bakithi azidlale kuhle bakithi.
Edward Nari, mina kuthi kulo muntu okuthiwa ngoba uDabengwa ngaqalisa ukwazi ibizo ngengoma khonapha ku 1877 kule ngoma iyayihlatshelwa ngamagerilla yayisithi thumela uDabengwa ayetshela unkomo ukuthi siyalithatha lo nyaka kodwa yena umuntu wakhona sasisazi ibizo kuphi. Ngaze ngazoba mazi after independence kulapha engaqalisa ukuba mazi khona then lakho khona phana sesiqalisa ukubala kubotshwa kwakhe lakomasuku wazobuya esephumile laphana sesitsho ukuthi hayi uvele ukuphuma kwami ayisuke ukuthi ngikhululiwe ngoba vele kokuqala bengelacala. Lapha silahlekelwe okukhulu okumangalisayo. Ayikhona njengemuli yakoDabengwa kumbe imuli yezaphu kuphela kodwa njengesizwe eseZimbabwe ngoba ngumuntu owayehlanganisa abantu bonke. Ngumuntu owokuthi kwakulula even umuntu omncane okunganani kwakulula ukuthi afinyelele kuye ayexoxa naye.
Lo ke labo ke umnumzana Japhet Ndabeni Ncube lomnumzana Edward Nare. Kunjalo nje inkulungwane zabantu zikhangelelwe ukubuthana enkundleni ye-White City Stadium kobulawayo lamhlanje umkhosini wokuyavalelisa umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dubiso Dabengwa yena otshone ngeviki edluleyo. UDabengwa ubhubhele kwelekhinya ngesikhathi evela kwele India lapho kade siyelatshwa khona. Uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe uDabengwa uzabekwa emathuneni omndeni wakhe eNtabazinduna esigabeni seManxeleni kusasa. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomgcini isihlalo wezaphu umnumzana Isaac Mabuka wachasisa okunengi ngombuthano walamhlanje.
Ngale White City izipeaches ezisenziwa abantu abazanalo babuDabengwa abatshiyeneyo abamasonto abama-political party abakahulumende bonke bazanikwa isikhathi sokuthi bakhulume ukuthi ukabaloo bamazwe njani.
Ibhokisi lakhe lizafika lalo e-White City?
Ye, lizafika ibhokisi bazadlula belithathe ebuseni kwenyaratho liye e-White City.
Kuyini elingakutsho kuzulu wakobulawayo ongaba lesifiso sokuza la e-White City ezevalelisa ubaba uDabengwa?
Sithi abantu abame lapho kujayele ukuthathwa khona abantu. Uhulumende ujayele ukuthi wona nxa kulento ezinje abe lama-pick up points. Abantu bemalokitshini bayakwazi ukuthi amabhasi adlula ngapha. Amabhasi wonke azasuka ngo-quarter to 7 e-City Hall eqonda eMkuma Township yahamba ethwala abantu bahambise e-White City.
Uzaqala sikhathi bani umsebenzi uphele nini?
Umsebenzi ayithink uzaqala ngo-9 kodwa abantu bangaqalisa ukungena egedini ngo-8 o'clock because amagedi abe sevuli.
Kukhona yini eselikuzwile ngomongameli Mnangagwa ukuthi mhlawumbe ngafika laye emngcwabeni kumbe aze ebamba izandla?
Hayi, asikezwa lutho. Into esiyaziyo ukuthi khona ngale Ntabazinduna lapho angcwatshwa khona kule guest of honor kahulumende, maybe nguye upresident, asikakwazi. Basafumbete ngaleyo information, asikakwazi ukuthi ona ngubani ozabuya kanye kanye uzoka ngu-guest of honor.
Ntabazinduna ubekwa ngaphi kahle kahle? Ube lo muzi?
Hayi, bale heroes ekhaya yabo. Ngathi lapho uvele kungcwatshwa abantu bakibo bakoDabengwa. Sengahamba kabili kathathu ngilaye emfeni zakibo. Bale ndawo lapho abangcwatshwa khona. Kubhaliwe ukuthi lo wangcwatshwa nini. Mbona abanye baqalisa from 1906. Kubhaliwe ukuthi bani baniDabengwa wangcwatshwa lapho ngo-1906. So yinto evele isenzakala ukuthi bangcwatshwa khonapho.
Lo ke ngumnumzana Isaac Mabuka, umgcini isihlalo webandla lezaphu, ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekwobulawayo. Liyanxuswa ke balaleli ukuthi liye enkundleni ye-White City Stadium lamhlanje lizwile amabhasi ke awabhadalwa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi umphathintambo wezemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi uhulumende uzimisele ukuvula amagagasi ukuze kube le misakazo emitsha eminingi elizweni. Umtswangwa ukhuluma lekomiti yedale lephalamende ebona ngokucutshwa kwembiko izolo. Iphephandaba lobulembu ve-internet elenewzimbabwe.com lithi umahluli umnumzana Charles Ungwe walile ukupha ibheyili umnumzana Munyaradzi Kereke owayelilunga ledwale lephalamende wagwetshelwa ukuhlala ejele okweminyaka elithumi lanhlanu phezu kodaba lokudlwengula umzukulu wakhe owayeleminyaka elithumi lanye. Okwamanje ke silalele amazwi awenu lina balaleli bethu eliwathumela ke nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Into engizayitsho nje kuphela ukuthi yazi we are so traumatized, sise siyesaba ngisho nokuthi sifake ama audios because sesabela abazali nabafowethu esabachiya ekhaya ngoba lo mbuso kamnangagwa ozithi wona ukhululekile ebantwini bakithi. Siyakubona ukuthi khona vele abantu bakithi kabakakhululeki, ngitsho la kancane kabakakhululeki. Kusese nje yiwona lwana umbuso kamgazi okungangokuthi laba bantu vele they are sharing whatever they are doing. We have one. So ukuthi besitshele amanga bethi bona ye umunye nomunye usekhululekile, ukuthi usengatsho ukuthi khona ama-experiences akhe anjani empilweni. Uyabona khonkana ngibona mina kungamanga nje amhlazathe tshoko, kuyindlela nje yokuzama ukuheha amazwe omhlaba ukuthi khona bona sebetshintshile, bona bengatshintshanga lutho, kulokhu kusafana nje lakudala. Uyabona, so the best thing nje mina engiyibonayo esizokhululeka ngakhona ikuthi khona sibe into kunjani i-Jameson line leya ebivele ikhona kudala ibuyiselwe, sikwazi ukuthi thina njengabantwana bakomthwakazi abantwana basemathebeleland nemiglands bezibuse, ngoba ever since sazalwayo sizwa kuthiwa kule nto okuthiwa uzibuse, okuyinto esingayaziyo empilweni zethu. Mina njengami uzibuse kangimazi. Yabo,
uzophephelaphi thina maZimbabwe? Ngoba ubunzima bukhona ngapha, kule ndlala ngapha, imali kayisebenzi. Okuthi ngabe bafake ama-US dollar lamarandi kube yikho okusebenzayo, ibhondi liphume nje, liphume kusale ama-US lamarandi. Ngoba yikho esibonani wakuyo, ngoba indlala ekhona. Uzakwehlile kuthenga i-feeding yenkomo, wehlile kuthenga i-feeding yakho wena muntu. So kulokunzima obukhulu esihlanganene nabo. Ngikhuluma kanje kakula tshani ukuthi inkomo zili, inkomo zaphezu ziqalisile ukugunda nje phansi ukuthi akusela tshani. So i-feeding izothengwa ngani, izothengwa njani njengoba kungela lokhuzeni, kungela mali? Uthengise inkomo ngamabhondi, uqede lapho ehlile ukuthenga yona i-feeding ukuthi ufide inkomo ezingu-2 nje, kodwa uthengise inkomo eyi-1. So ubunzima kukhona, indlala yabantu, indlala yenkomo. So iy'nkomo zizakufa ziphethe laphana wehlulekele ukuthi uzenzeni, ngoba nawe vele uzabe ule ndlala yakho nje. EZimbabwe sibhekane lokunzima, sibhekane lokunzima over. Mina kamboni ukuthi iZimbabwe izawubuyela emuva. Mina ngikhuluma kanje ngiseZimbabwe. Ithi iZimbabwe izawubuyela emuva kudubeka, kuzawutshintsha yini? Kodwa kangiboni, ngoba izinto zikhwela njalo njalo nje. Akula price control ukuthi mbele izinto ziyanqandwa ku-price control ukuthi ziyehle zibaleke ukuqansa, ziqansa njalo nje. Angazi ukuthi ibhondi balifaka yini ukuthi liseseyimali nje kumbeni selifana nakudala nje imali yama-bearer's check. Ngoba ibhondi kathesi kubizwa ukuthiwe yi-3 rand, idola eliyi-1. So uzabuza kuthengani? Izisebenzi ziyakhala njalo nje zifola amabhondi.
Mina ngisebenza kwele South Africa, igama ngingu-Rapson Mwale. Bengivakashele ekhaya nje kwensukwane ezedlulileyo, ngifike namhlanje, ngiphenduke namhlanje ekhaya ngibuye eZimbabwe khonale. Hhayi, kunzima ngoba isinkwa sesikhuphukile sesiyi-$3.50. Hhayi, kunzima, abantu bagcina bengasadli isinkwa, yonke into iyakhuphuka.
Ye, kustudio 7 siyangena sibili, kodwa ubuhlungu ukuthi siyakhuluma kanje so bayaseka ukuthi uyabizwa wayakhuluma, ngoba into okuthiwa izanu PF vele siyehlulekile totally, njalo iyehluleke since ingenileyo. khathesi ngabe nje ngabantu abacabangayo bafaka imali lekhanda likaMqabuko ngoba uyi umuntu walethilizwe kodwa ngokuba umuntu wesindlebelela bakumbokotha songani uthi umgabe ngiyobuya lelizwe kungayisikho lokho mina ngusipho moyo emvele enkayi South emvele enkayi South mina imena engangijima ngesikhathi yeMDC iqala so khathesi hayi ngihleli kodwa ngizibuhlungu okwenzakala empilweni zethu ngizibuhlungu kakhulu ngoba iZANU-PF ngokulutha ayisiyo ukuthi iyazwela umuntu ukuthi kuthini loba befike ebhenkini uyafica ukuthi bafuna ukungena phambili babuthe imali baphume bahambe wena uyabutshona ukhonapho kumbe ulele ukhonapho ngamalayini akhona bona basike balutha imali bathathe baphume bahambe loba nguphi bafuna khonokho nokuzinduna kwakhona sokufanana konke ngoba kuyasebenzela iphathina lebuthayo ekuntshayo so akulanto enhlelizweni sesithele nzima bakithi aluba ngabe kuyenzakala ngabe bayavalela ejele bonke bafele phakathi ngoba hayi kwathi kungena umthuli kwathuza avusa ilizwe khathesi nguye selisela lokugcina emhlabeni ojigumba selethuke zwi ngoba bona baphiwe izigidi betshontshela abantu sebethule zwi akusela into ekhulumekayo ngitsho zwi songani kabakho eZimbabwe sesidubeka thina ngokusela babo
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wayecwayisisa ngodaba lokungenela kukhetho lukamnyaka ka-2018 oluya America umnumzana Robert Mueller uphinde wagcizelela izolo imbiko yakhe yokuthi wayengeke abophise uTrump ngoba kulomthetho olawula ngophenyo olufana lalolu olwenziwayo olumvimba ukuthi engabophi umongameli wesizwe uTrump. Elemelika likhangelelwe ukuswela odokotela lezinye izisebenzi zezempilakahle kuminyaka elandelayo ngoba zisiyadinga amadlelo aluhlaza phetheya. Namhlanje uyiwoza Friday kanje ngitheke ngililibazise ngomdumo we-house music. Unomfundo Mkhize usethulela lolu daba olule ngoma ze-house music.
Weni umuntu ugqugquzela ukuthi aphuphe njalo ekholelwe kulawo maphupho. Abatsha abaningi eMzantsi Afrika baphupha ukuphuma elokishini lobo emaphandleni befinyelele emadolobheni amakhulu afana leGoli, eThekwini loba eCape Town. Njengabo bonke abasakhulayo, uBongani Dlamini osedume ngegama lokuthi DJ Bongs waba lephupho lokuphumelela wezokulibazisa uZulu. Waqala engu-DJ elokishini leNdengezi eThekwini KwaZulu-Natal. Wasuka lapho waphumelela kwamagama. Khathesi usedume emhlabeni jikelele ngomgido wakhe awubiza Kwarakwara. Ngaphambilini komgido lo omenze wabizwa Mr. Kwarakwara, ubevele sehlonishwa ngesifo sakhe sokushaya isigubhu esijabulisa abalandeli bakhe abathanda ukuzijuxuza. Enye yengoma zakhe ezimlethele udumo ngethi Thina Sobabili eyathengwa yathola isicoco se-double platinum. Umdumo kaBongs uchaza esithi House Afrobeat. uDJ Bongi usefinyelela iminyaka engamathuma amabili ejabulisa abantu ngeengoma ezichisa isikhotha okwenze wethula amadlalade amahlanu. Namhlanje udume ngegama Mr. Gwaragwara emazweni aphesheya asemema ukuzojabulisa abantu ngomculo wakhe. Ebantwini baseMzantsi Afrika, uDJ Bongi kade waqala ukujabulisa ngemigido eyahlukene. Omunye umgido adume ngawo yivuma. Kodwa engazange ifike ezingeni legwaragwara esisabalale umhlaba wonke.
Ngakusasa engavuka nje abantu kubhizi abantu besifonela kuthiwa ibo wazayenza indaba bonke futhi indaba yayo seyinako bengisendela uRehan Shaker mara emva kwalokho wonke umuntu udayela ivelesi uthi
Aaron Bonelli Charles
Tambino naye uyenzile so baningi nje abayenzayo.
Belungabuthelezi uhambo lwakhe, ubuye wabhekana lenkinga ezithize empilweni yakhe. Udlule ebunzimeni bokushawa isifo se-stroke, walahlekelwa yimali eningi, wabanjwa ngamandla ukuthengisa inkampani yakhe yomculo eyamabalabala entertainment. Laloba ebhekane lobunzima, utshengisa isibindi sokumelana lezivunguvungu, njengokusho kwenye yama-album ethi, Survival of the Fittest. UDJ Bongs uthi kudinga isibindi kunoma ubani ukushiya lapho osujwayele khona, ikakhulukazi uma ungusaziwayo ezweni lakho. Uyazibuza ukuthi ngabe bazongamukela na?
Abamuntu uyivalela, uyivalela eshopping, yabo uyivalela eshopping nakusisa. Abakhululeke nje baphume baye ngaphandle, bazona ngaphandle, kwenzeka leyo.
Ungamlandela uDJ Bongs kwizinkundla zokuxhumana kuTwitter @DJ_Bongs. Utholakala njalo kuInstagram @DJ_Bongs_Gwara_Gwara. NginguNofundo Mkhize, ngimele iStudio 7, ngiseWashington DC. Ngithi libe lempela viki elishukela.
Kwara kwara siphinde sithi vosho. Yebo ke njengoba kuyi Friday, ayihoza Friday. Hayi ngoma emnandi, ingoma ka DJ Bongs sivela ke uhlelo lwethu. Siyabonga Nomkhize, Mamkhize siyabonga kakhulu. Hayi igama lami ngu Chris Gande, ngiyalivalelisa. Asidibaneni njalo kusasa, kodwa kusasa sidibana ngo 7:30 hatshi ekusena sikho. Siyabonga.